ngihlanganele ukuthi bona sengizoza kuthi akuhle njengobaluke majathile ibandla elihlelekileyo eliyenzinto ngendlela okumele kuyenziwe ngayo. Asidlala maqhathelana, sidlala izinto ezihlobala. So bonke nje okumele kwenzakale ungabona kusizakala ngendlela eqondileyo. Akulalutho oluzabuya lugobe kumbe luphuma ngendlela engayishiyo ngoba thina silibandla eliyahleleka sidele from ukuzala ngesikhathi sangabelazibuthi engizofikeleka isikhathi kuzulusesesilayo.
Emhlanganweni lo siyabona ukuthi lizakhetha umongameli webandla ubizwa njalo ngokuthi ngu-first secretary. Siyazi ukuthi abanye bathi kulokudonselana okukhona phakathi kukababa uMnangagwa loChiwenga. Sisoze sibone ubaba uChiwenga mhlawumbe phuma esithi laye usefuna ukuba ngumongameli webandla inencintisana lo uMnangagwa.
Angiboni ukuthi bandalo mina ngoba yena ubaba uthi kanti asezigcinele emgcekeni yedwa esithi kona i-candidate yethu eka-2023 ngubaba uMnangagwa. So xa yena ekushilo emgcekeni phambi phakathi kwabantu kuzabe sokuvele ngaphi ukubana kuthinte izinto. So angiboni mina ngibona imisebenzi yabantu abafuna ukuthi because i-division ebandleni le-ZANU-PF. Ngibonile omama bayenzile i-conference yabo already preparing for the Congress. Lapho-ke abagcobe khona ubaba uMnangagwa ukubana abe nguye ozathumela ngo-2023. Ngabona nama-youth futhi lawo esenzinto efana nayo ku-conference yabo preparing for the same Congress naleyo. And I'm sure ama-overtrends abalandelayo ku-conference yabo, I'm sure labo futhi kuzahamba ngendlela efana naleyo ngoba thine saba nokhetho lama-overtrends kuma-district lapha. Abaningi bayenzile ama-resolutions abo bonke beqale bathuma le-resolution ale yokuthi bona come 2023 ubaba uMnangagwa nguye ozabe esikhokhela ya kuma-elections ona lawo.
Ulilunga le-Central Committee ukhangelela ukubuyela yini kule committee, ukhangelela ukukhethwa njalo?
Ye, hayi mina ngizoba le-Central Committee ndalo ngikhangelele ukubana ngase ngihamba ekhetheni. Ngizabuyela futhi ngoba ngisebenze kuhle ngendlela ebe ngidinge ngayo ngabantu abe-community eyakobulawayo. So ngangibona ukuthi bane-enemy engaphazamisa khona lokho.